So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesipha indaba zolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-27 Mfandula 2022. Ngiyaxolisa bakwethu namhlanje ngolwesithathu mhla ziku-28 Mfandula 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, eleZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eleRussia empini yeUkraine ngokuthumela amalunga edale lephalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda.
Sise lapha eRussia si-invitwa iRussia ilisethi yeDuma and okukhona ukuthi sinama-programs amaningi ayehlukeneyo esikwenzayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo.
Constitution ibongile kakhulu kodwa nje umthetho khandaneni wezokhetho electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution lokho esingathi alignment.
Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwemisebenzi luhambisana leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni eziphakathi kohlelo lokungena zihlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho kugcwele khona abeZimbabwe.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenyuwe ngoba kune-extension. Abantu abaningi basazama ukurenyuwa kodwa lokhu akusho ukuthi kumele kube yikuthi seku-expire.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eleRussia empini leUkraine ngokuthumela amalunga edale lephalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda. Umudenda uphiwe ithuba lokukhuluma phambi kwedale lephalamende lakweleRussia elithiwa iDuma ngolwesibili lapho akhulume khona umnumzana Mudenda esithi eleZimbabwe liyameseka umongameli Putin kumpi yakhe lele Ukraine. Umudenda utshelele lidale ukuthi limpi ilungile ngoba iqeda ubungozi obubangelwa ngumanyano weNATO. Iqula ledale lephalamende leli elikwele Russia libalisa umnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edale lephalamende. Uxoxe lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 oqala ngokuchasisa ukuthi benzani khona le kwele Russia.
Silapha eRussia i-Committee ye-Foreign Affairs and the International Trade yePhalamende yeZimbabwe siphelekezela umgcinisihlalo wePhalamende yeZimbabwe uLubabo Mudenda. Okukhona ukuthi size lapha eRussia si-invitwa iRussia ilisted yet Duma and okukhona ukuthi sinama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho?
Okusemqoka isinxuselweni ukuthi ikuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kumasektaza nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ile-mining enhle lathi ngale-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer enene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela ilinyo museum yabo okutshengisa khona ili heritage yabo ukuthi vele basuke ngapi okuchaza obala ukuthi bangobani bangapi bakhangeleleni okuhle ngemuseum yabo esikubonile ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekene ulumuntu wonke ongumrashiyeni ulelungelo lokuthi ayibone abekwazi lezinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifanana labo golide bo diamond la wonke nje amanye amatshe kugciniwe ngemuseum yabo kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esisakho kwingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo sibe le museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe kungabi yimfihlo kube into eobala ngemuntu wonke nje kodwa lokho sikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama program awehlukene sla kodwa isiqokocela phezulu kwakho wonke ngokuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leRussia
lifike nini khona ngapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe
sifike lapha ngesonto sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya silethemba ukuthi nxa sesisethula ireport yalokho esiwenzileyo silapha eRussia uza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze okunye kunanzelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khona pha uclean awusoze wabona iphepha awusoze wabona ini bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo lemithetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula
lihambe libangaki khona ngapha
silapha nje ama MP sibane besihamba lo chairman wethu Lushamu siphelekezela ule speaker of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso kodwa hayi so far so good siyafunda okuningi sizathi lati sesibuya ekhaya sibonisane ngawo
hello ke ngumnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla leCCC emela iwange West edalele parliament ube khuluma icingweni le studio 7 eseMoscow kwele Russia Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo olulesihloko esithi Prepare Pre-Election Pact on Electoral Reforms ngenjongo yokuthi kungaphikiswana ngempumela yokhetho kumbe indlela oluqutshwa ngayo njengenhlala yenza lokhu kuvezwe ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla yena othi banxuse amalunga edalela eParliamente awekhansili inhlanganiso ezizimeleyo abamela amanye amazwe eZimbabwe kanye nenhlanganiso zikahulumende ezigoqela iZimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, le National Gender Commission. Asizweni unkosikazi Shiriyelenga echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngathi nje entweni ezizikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kule nhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisiyo ukuvota nxa sikhangela njengalabaso abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota sikhangele nabanye ababe singathi abagogekileyo abanye labanye ababe sesibhedlela ngelanga lokuvota ethi abasoze benelisa okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi i-electoral environment ukulwisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyamele kulungisise njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhulumani njalo lokuthi uhamba lokho esidinga ama-grievance handling procedures njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthetho ezedluleyo umdaba lokuthi impumelelo yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswa ukuthi ngubani owinile njalo ninjani njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze yofika ku-national command center lapha umele announce khona ikakhulu nxa sikhangela ku-president sibona ukuthi bekunokunye ade okungahambi kuhle khonapho namafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi
kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe lezi yane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo sizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale
senze ama copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebali ngoba thina inhloso yethu nga ukhangela izindaba abasibanqosile ngabantu abamqoka nga ukhangela indaba zoguqula imithetho zekhetho yiwo abantu thina sokukhuluma ngendaba yama electoral reforms sizahlala labo ndawo sibonisana lokho singathi ngama negotiations sinegotiate ukuthi ikhetho lethu luhambe njani ikungayo sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka mgceke ilama provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but u-Africa jikelele okokuthi ngabe iconstitution yethu iyalandelwa ngabe ahula kukhonona ukuthize so thina njengebandla sikhangela ukuthi constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho khandane nozokhethwa electoral ethics kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution lokho esingathi i-alignment of the electoral act yethu ku-constitution so thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but yizinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi ngasikhangela ukhetho ka-2018 kulama observer missions ababevela ku-SADC African Union, European Union bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 bahanjiswa njani basebeyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize so sikhangela ukuthi one imithetho leyo eminye yangikhona nje iningi kakhona ikhangela twelve lokhu esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezeki yikho kumele kuguqulwe asomthetho omutsha but ukuthi kuguqule ukusebenza kwezethu ukuze kuhambelane lalokhu okuku-constitution so sizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokhu esingathi ngama-political reforms lokho ukukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona ukuthiza ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethusela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela yokusebenza kwamabezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loku umuntu ade befuna ukumkhetha begcine bengamkhethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangele elandela amalungelo
lo-ke ngunkosikazi Ellen Shirielenga isiphathamandla isibona ngokuqutshwa kwinhlelo zokhetho kumandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwezemisebenzi oluqutshwa leziphathamandla zogatsha olubona ngokungena kwabantu elizweni abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okusebenza khona abeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe e-Studio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenzi umnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lolu hlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi ezisemthethweni. uthi babophe njalo labaqatshi besethiswa umlando ukuqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngolokubamba ngamandla amakampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenewi ngoba kune extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokho akusho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Umnumzana Amrishek, omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia le-Ethiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi obakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Uto somabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali esibathiso. Kodwa umgcini hlalo wenhlanganiso Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokho.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, abadiphothe labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lugatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Ministry of 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Ngimutuso Kumalo.
Ukwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amatitshala asekhuthazwe ukuthi aphume lemfundiso elolonga izifundi ukuthi zisungule amabhizimusi, hathi ukuphomba ukupha abafundi ulwazi olubenza babe ngabahlala bedinga imisebenzi. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende asekhuthaze umabhalane waleli dale umnumzana Kennedy Chokuda ukuthi achiye umsebenzi kulandela udaba lokuthengiselwa kwaleli dale ama-laptop abiza US$9,000 ngayinye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bakwamthwakazi, njani bakwamthwakazi. Hayi, siyabonga bakithi uphila, sibonga ukuphila mpela kini. Angithandi njalo uba mude kakhulu. Bengicela kini-ke bakwamthwakazi ngalesi sikhathi sokuthi isikhathi esifikile sokubana nikhethe phela. Sizofika isikhathi ka-2023 sokuthi likhethe ukuthi liyakufisa na ukuthi liphile le mpilo eseliphile for the past 40 something years. Kambe sure kuqiniseka okunganani ukuthi sibili ukhona umuntu ongalambono othi yena nayinganika umnanga kwa 5 years. kumbe sithi i-one term kukhona utshintshi ehlileke nge-40 something years kuyini elifunakukuthesta futhi kuye for those years nezamayeza amancane nalawo kuyini elikufunayo ha njani kathi politiki yasekhaya kwenze njani kani kuthi ngobani obusebantwini uzanyiwe phela umuntu for 40 something years ukhumbule phela umna kazaka angabi sesikhundleni kazaka angabi semsebenzini kazaka angabi kwi-influential position ubevele ehlalebeka lokhu nalokuhana njengomuntu adephele ubephethe noma umgabo ekhona sikusuka 1980 bevele phela kuze kube namhlanje lokhu ephele kuyini angakutshintsha namhlanje okumahluko lalokho asekwenze nge-40 something years ngaphandle kokuntshontsha nje kuphela yikho kungani kuyadingeka wakithi alike ndivuke mani abantu abaphaphama abantu phaphamani sibili phaphamani ini and into leli inikezwa ngabomnangako yikudla kwe-government i-government is not zanupiof i-government ngabantu ine-proper channel ku-government kuyakhethwa abantu yebo ilidwa ye-ruling party eyazikhethiwe kodwa kukhethwa abantu abazimele abama-churchi civic organizations into ezikanjalo bangene ku-government so nxa sesikhuma i-government akula le nto ayiphambili ngebamberi whatever lokho kuzogana kwabokubonlelo futhi kuzwayo i-government into yabantu ehlanganisa abantu engakhiwa ukuthi kulo swani bani ngiwayiphi iphathi lo so i-government into yabantu hhayi eyomuntu okuthiwa sokuzathiwa phambi iwathi wathi silogana kathesi siyakubona ama-chief izinduna seziyachayiswa izilogana bathembiseni bona laba iy'nduna zabo lezi ukuthi khona ma kuyathatha umbuso omunye kuyatshintshwa konke lokho kusho ukuthi izinduna lezi esilazwa sizovela indima ezisemdabu kahle kahle izinduna lezi mele zixoshe zonke lezi zihambe futhi after lo mbuso wabo lo abahlali bekwazi khuluma nje kumele bebekwazi khona induna sizifuni after umbuso omutsha abantu sebekhululekile kumele zihambe qala uphansi ukuduna lokho ngoba kule nto evonga ngezinduna lezi
hhayi ustudio seven injani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma no-prince lana aba so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu ukuthi kathi laba bantu laba pheka kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu khaba abantu laba baright kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu ethi landela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hayi bengithi mbuzi mna studio seven laba bantu kahlahle bafuna ukuphalazizwakani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka befunela impela imicheme yezibane zonke kuzokufakela ebluestone bepalazizweni zibapalazise a badliswani laba bantu labo vulindima khona lapha enduneni yenu nale lokhu lithela amanga la
ye amathono mthwakazi omuhle lwestudio seven omuhle lithona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yezimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngale nto abayenza laba belungu ababekhona ezimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathiya izinto zabo bakhona ngale kubo-amerika baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoyinvesta ezimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ube kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hhayi nanzi izinto zakho lezane engangizithele usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyane izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela ezimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kustudio seven igama nguvela bahleke ncube ekhaya kusestishini lapha mna ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni akahle kambijani ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona boda bekhulumaelinye ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead ukuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hhayi mina ngangena embusweni kuzabele-free education ngizalezela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizakha gebe imigodi ngizayenza ama price control isinkwa sibe 50 cents konke lokho sikuze imali nawo sizizihlamba kuphela ay manje angazi ukuthi why isebe lahlekile endleleni lo manje sizabavotela kuyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelana noma ngawina ngiyabonga
salibonani salibonani ku studio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo sale kuphikelela ababali bethu benews ze studio 7 hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili ngiyabonga sibili okwami engikucelayo ngomusa kankulunkulu ngokokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani umuntu lo muntu i-secret yakho uyazavela wena wena singathethisani singaqamba amagama abantu labo kwabo gawuli labo abakhulumayo into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo lingabi nendaba labo bazabonwa ngunkulunkulu uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe isizafika ke emaphethelweni othi uNkulunkulu eyibusise ngiyabonga okhulumayo ngumzimayeeleli umama munamemori lapho eshabulanyana ndikunjani salukazi sakonyana ngiyabonga
ninjani 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 kwa studio 7 igama ngu-MK ngivuyelupane eshabulanyana bengicela nje ukuphawula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa ngurhulumente we-ZANU PF ukuthi kufuna abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusenza fu ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe khathela abantu be-ZANU PF funa i-diaspora vote first oqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusiqala ngiyabonga msakazi
siyabonga ke balaleli yiwo ke amazwi enu elisithumele nge-WhatsApp okwezemelika izulu lesiphepho uHurricane Ian liwohluke esigabeni seFlorida izolo emini lilomoya ovunguza ukwedlula amakhilomitha amakhulu amabili 285 ngahola linye okukhuphule izakhiwo imota zajikelwa khatshana abogatsha lwezemikhathi bazise ukuba izulu lomoya lo liyingozi kakhulu okokuthi uzulu kumele adinge lapho angacatsha khona sixoxe lo mnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
izulu leli eselidabule iFlorida uyiHurricane Ian ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle ngibone kuthiwa ama-waves angkhona or amanzi sefika kuma 15 foot mbeni singathi 3 stories or 2 building stories so kungathiwa izadabula izindlu eziningi ama-building amaningi amabhizimisi amaningi ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungiyela emergency services sibone ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhu isabhidliza i-hurricane lay ian until Saturday ngensonto
manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli
so mina mbona iAmerican government imbono umongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba yencedisa abantu bonke bona labo siyakwazi ukuthi iFEMA iFederal Agency for Emergency Action izabanika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawo hayi ngamanga kuhle. Abaka report ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi ihurricane ile ibiza yenza idamage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people so sebesebenzisa ama generator. Hayi ngiyakwazi ukuthi America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele lama insurance companies. Ngiyabonga.
Hayi lati siyabonga mnumzana Tim Mringai osidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.